akube kumele singakukhuluma ngale mpumelelo ubona kwethu thina bona ngani intando yezizalwane zeMelika ihlonitshiwe yenzakele mgceke okuyikho wethu ofisayo ke emazweni wonke jikelele ukuba nxa abantu bekhetha benelihle ukukhetha ubukhokheli babo bengethuselwanga bengafoswanga bekhetha ngentando yabo ngezifiso zabo.
EleZimbabwe kukhona yini ongathi likufundile kumbe elingakufunda kundlela ukhetho lweMelika oluqhutshwe ngayo?
Kuningi esingakufunda, kuningi kumele ngazi akufunda ngesikhathi eside imbali yethu yonke ngesikhathi se-liberation struggles lela ukuthi uZulu weZimbabwe lelihle ukukhetha-ke ubukhokheli bakhe ngentando nangokufika kwakhe. Kodwa kasifundi ngoba sithanda izikhundla, asifuni ukuthi sibe le-election e-free and fair. Yikho ke sihlala sibe ama-programs esihlangana lawo eZimbabwe. Kodwa kuningi nje okufundekileyo kukhetho lelo ukuthi hhayi iloba bangaze bakhulume, ungabona abaningi bekhuluma ngisithi hhayi Trump uzaziwa, kodwa unqobile ngokuthi abantu bekwazi into ade beyifuna eMelika. Lokhu akulani lokuthi thina ngapha eZimbabwe sicabangane bekufunani, asikho kwethu kwethu ukwamukela oyabe ekhethiwe elizweni lonelo njalo ekhethwe uGceke, ekhethwe ngentando lengesifiso zikaZulu walelo lizwe. Hhayi ukuthi sibe khona-ke ungenele ezindabeni lezi njengalokhu esibona kusenzakala eZimbabwe-ke ibandla lezamthe lizama ukungenela kukhetho lweBotswana, eZambia, eMozambique, eNamibia emfuno nsoforth. Konke lokhu akufunakali kumithi fuze kumithi.
Ungathi yikuphi okumqoka, okubili kumbe okuthathu iZimbabwe emele ikufunde kukhetho lweMelika?
Ambona ngoba ukuqakatheke kakhulu ethi kubonela phambi ukuthi ukhetho luhambe emgceke, akula kukhonona wonke umuntu bekhangele. Njalo ungakhangela-ke i-population evotayo i-America kule more than 160 million voters ku-voters roll level. Thina lapha sibe 6 million, kodwa thina kuthathela iviki-ke ukuthi sikhiphe-ke ama-results alelo khetho. Ugeza ukuthi kukhona kuyabe kuphekwa, ikhona ingozi eyabe iphekwa, ikhona ingozi eyabe ilungiswa, kufuze kuphela ama-elections futhi kuphela ama-results akhulunywe khonapho, wonke umuntu ekhangele, wonke umuntu ekwazi. Njalo kungabi lokho naye ukuthi ama-results lawa aphekiwe kumbe aphanjaniswe yilabo abangafuna ukusuka ezikhundleni ababe bengakhethwanga kuhle.
Siyazi iMelika yethesa uMnangagwa labanye bakhe izijeziso, singabona kusiba le nguquko yini kubudlelwano beMelika leZimbabwe? Mhlawumbe izijeziso lezi zisesulo?
Okuqakathekileyo kumele sikucace nje ukuthi izijeziso lezi azikho lapho ukuthi zijezise ilizwe leZimbabwe, zijezisa abantu kumbe kangumezweni asekwasebangaki abayibo-ke abethethwa icala lokuphazamisa-ke amalungelo abantu beZimbabwe nokuphazamisa ezenotho yeZimbabwe. And futhi ukuthi le ubudlelwano lobuze buguquke akulani lenguquko ese-America, kumele inguquko iqalisele eZimbabwe. Kube lokuguquka ekukhokheleni esikwenzayo, kube lokuguqula ekulandeleni imithetho yelizwe lethu nesazenzela yona. Yikho ukuthi-ke amazwe anjenga-America amele sincisana lahle.